amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC olambulela Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 ngompalakazi 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje
Sina njengabazali kuyasikhathaza kakhulu ukukhwela kwefizi kwemali zesikolo ngoba asilayo leyo mali asiyiholi leyo mali kayikho esikhwameni zethu kanti ke kukhwela ifizi kukhwela lokudla kukhwela zonke izinto okwenza kube nzima ukuthi sikwanelise konke lokho
amalungiselelo okujabulela ikhisimusi yasethundubazweyi kuqonga kwentengo yempahla yesitolo kanye lendleko zesikolo ezomnyaka ozayo
ebiza kangaka lapha thina sise UK lapha ipassport is £75 i-powerful passport e-United Kingdom £75 ukuthi i-passport yaseZimbabwe ibe yi-300 and something ilani engaka ukubanisa abantu for nothing
uhulumente uthi abahlala emazweni sebezahlawula $300 emelika i-$318 ukuze bathola ingwalo zokuhambisa zama-passport abenhlanganiso ebona ngokuchola amabele i-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi uhulumende ulokhu engakabanikezi uncedo lokuhlawulela indleko yokuthenga amabele alithembisayo olwama-subsidies zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo amalungiselelo awukujabulela ikhisimusi yasethundubazwe ikuqonga kwintengo yempahla yezitolo kanye lendleko zesikolo ezomnyaka ozayo ikakhulu kulabo abalabantwana asebesiyaqala izifundo zesecondary lalabo abalabantwana abafunda behlala khona kuma boarding schools obathabile masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo
Iningi likhala ngokuthi ukukhuphuka kwembadalo yama school fees akuhambelani leholo abalitholayo ngoba isisebenzi sikahulumende sihola inkulungwane yamadola awe RTGS kodwa izikolo zikahulumende zibiza amakhulu esithupa amadola i600 kuthi lezo ezilabantwana abafunda behlala khona ezama boarding schools zibiza inkulungwane ezine zamadola i4000 RTGS ukudla kungabalwanga Unobhala wenhlanganiso emela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi bakhathazekile ngokukhuphuka kwembadalo zesikolo.
Thina njengabazali kuyasikhathaza kakhulu ukukhwela kwefizi kwemali zesikolo ngoba asilayo leyo mali, asiyiholi leyo mali, kayikho esikhwameni zethu. Kanti ke kukhwela ifizi, kukhwela lokudla, kukhwela zonke izinto okwenza kube nzima ukuthi sikwanelise konke lokho. Kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengayanga esikolo, bese sizala abantwana abangafundanga ukuza kwenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Unkosikazi Nokubonga Ngwenya isakhamuzi sakoBulawayo olomntanakhe oqala izifundo zesecondary ngomnyaka ozayo uthi ube lesifiso sokuhambisa umntanakhe esikolo esilohlonzi kodwa imbadalo okumele ayikhiphe ngeke ayenelise.
Mina ngilomntana nami obhale uGrade 7 ekubhaleni kwakho uGrade 7 wenze kahle kakhulu sibili ukuthi lami bengifisa ukuthi ngihambise ezikolweni lezane ezingane eziphezulu kodwa ngikhangela ukuthi indawo lapho engithole khona eMaranatha ifizi yangikhona isuke yabaningi kakhulu ukuthi nxa beya kuthi 2000 ngapha kulama uniform kulamabhuku yonke into efunekalayo imali yonke engaka sizayithatha ngapi ngoba sabe singayinelisi ukuthi siyithole asiyiholi asilayo ikanti ngayo uhulumende uyangenela akhangele ukuthi ziyakhwela sibili izinto kodwa kukhwele kube lo mkhawulo ngoba kubuhlungu abantu abethu kuyasongani siyabakhalala singasafuni ukuba sesikolo kodwa kungayisikho kungumomo okhona elizweni
Unkosikazi Mildred Nxumalo esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi lapho okufunda khona umntanakhe eDominican Convent kufunakala inkulungwane ezedlula ezilitshumi zamadola i-13,000 RTGS njalo bakhuthazwe ukuba bayibhadale lo nyaka
thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokho sidane kakhulu ngoba amafizi lawa akhwele kakhulu mina umntanami useDominican Convent uhamba ku-grade 4 next year bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi endibathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Kulo asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesukezwa kufuneka la ma-top-ups angapheliyo, imali yakhona iningi kakhulu asiyikholi.
Umnumzana Thembelani Dube ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineo uthi inani labantwana abazabanjwa ngamandla ukungayi ezikolo lizaqansa kakhulu.
Thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokhu sidane kakhulu ngoba amafizi lawa akhwele kakhulu. Mina umntanami use-Dominican Convent uhamba ku-grade 4 next year. Bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi. And bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesukezwa kufuneka la ma-top-ups angapheliyo, imali yakhona iningi kakhulu asiyikholi.
Ingcweti zezemfundo zithi ukuqansa kwenhlawulo zesikolo kuza kwenza abantwana abaningi basuke ezikolweni abakizo bedinga ezilembadalo ephansi. Kuthi lenani labantwana abangasoze banelise ukuphutha izifundo lizaqansa ngoba umumo womnotho welizwe ungavumeli abazali ukuba babhadale indleko zesikolo. Imizamo yokuxhumana labogatsha lwezemfundo kuhulumende ayiphumelelanga kodwa bethule umbiko othi abalalo ulwazi lokukhuphulwa kwembadalo zesikolo ngoba bengazange bazipasise lezinhlawulo ukuba zibhadalwe ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ebona ngokuchola amabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi uhulumende ulokhu engakanikezi amalunga ayo imali abathembisa yona kulandela isivumelwano abasenzayo ngeviki yodlulileyo sokuthi behlise intengo yempopho. Ngakho balakho ukuyikhweza kusasa. Embikweni owethulwe ngumgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Thafatswa Musarara namuhla, inhlanganiso le ithe amalunga ayo awasoze enelise ukuqhubeka ethengisa impuphu le ngentengo ephansi okuthiwa ngesiNgisi i-subsidized, bona bengatholi imali yokubahlawula ngokwenza lokhu okuthiwa ngama-subsidies. Umbiko lo uqondiswe kumphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Msarara uthe lanxa imali le ingabhadalwanga namuhla ngolwesithathu, intengo yempahla izakhuphuka kusasa, njalo behlisa intengo le uhulumende engakababhadali ngoba bethembile ukuthi uzagcwalisa isithembiso sakhe. Obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso umnumzana Garikai Chaunza ugcizelele inyathelo elithethwe yi-Grain Millers ku-Studio 7, njalo wathi uhulumende ubelesikhathi eseneleyo sokubabhadala njengoba wayethe uzakwenza lokhu intengo ingakehliswa. Kodwa umnumzana Chaunza uthi lanxa kunjalo belokhu belindile njalo belethemba lokuthi uhulumende uzababhadala bengakakhuphuli njalo intengo yempupho ngolwesine. Ngeviki edluleyo umnumzana Mthuli Ncube uthe intengo yempupho isiyehlisiwe njengokuthembisa kukamongameli Emerson Mnangagwa, njalo i-10 kg ebibiza i-$100 isiku-$50 ngemali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuyithenga. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi ngempela intengo yempupho isiyehlisiwe kwezinye izitolo, lanxa abanye osomabhizimusi befuna ithengwe ngemali uqobo lwayo hatshi eye ikhokheshi kumbe iswipe. Abanye njalo bathi impupho isisilela izitolo ngenxa yaleli nyathelo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lomnumzana Ncube ngalolu daba kumbe ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko njengoba incingo zabo bezingangeni.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku-short wave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Omunye wabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ukhuthaze ugatsha olubona ngezokulima ukuthi lusungule njalo uhlelo lokuthathela abantu amasimu ukuze abelwe abasakhulayo bebandla lezanu PF ngoba bengelandawo zokuqhuba inhlelo zabo zokulima. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Linkuthazo uMohade uyenze emhlanganweni awenze labasakhulayo labamankampani alungisa inhlanyelo esigodlweni sebandla lezanu PF. Sikhathi sinye kuqutshwa umhlangano omkhulu womnyaka waleli bandla eGoromonzi duzane leHarare.
To government, to our ministries, especially the Ministry of Lands, the youth that are here, most of them, I am told,
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi lokhu akusoze kwanceda ngalutho kuzahle kwengeze inhlupho ilizwe elibhekane lazo. Lezi ngcwethi zithi njalo isimo somnotho weZimbabwe savele saqala ukonakala kusukisela ngomnyaka 2000 lapho uhulumende wasungula uhlelo lwakhe olwalungahlelekanga lokwaba kutsha umhlabathi ewabela abantu ababengela lwazi lokulima njalo bengela okokulimisa inhlanyelo loba imfundiso. Ukuthathelwa kwabanini plazi umhlabathi lokhu kwenziwa ngodlame kwabulalisa abantu abaningi ikakhulu abanini plazi abamhlophe. Lolu hlelo lubikwa ngabenhlanganiso yabamaplazi amakhulu eyeCommercial Farmers Union ukuba lwabangela ukuba amalunga alo edlula inkulungwane ezine balahlekelwa impahla ebiza izigidi lezigidi zamadola izisebenzi zabo zasala zingasela msebenzi. UMohati ukhuthaze abasakhulayo ukuba basungule ubudlelwano obuhle lamankampani alungisa inhlanyelo lemvundiso njengoba benxusiwe ukuzobukisa abakulungisayo emhlanganweni wabo weZANU PF owenzelwa eGoromonzi. Emhlanganweni munye umgcini sihlalo wohlangothi lwabasakhulayo kulolu bandla oleZANU PF Youth League umnumzana Poporaito Karepi ukhuthaze abasakhulayo laba kuba babisele izikweleti abayabe bezithethe emabhanga ukuze lawo athole imali yokukweletisa abanye lobabona kwelizayo. UTokarepi ugcine ngokubonga umusa owenziwa libhanga ele Empower Bank eliyilo elikweletisa abasakhulayo abangela okokubambisa i-collateral. Ngakho ke esithi kuqakathekile ukuthi abakweleta kilo babisele izimali abayabe bezibolekile ukuze lalo liqhubeke ngomsebenzi. Namhlanje idalela phezulu elepolit bureau leZANU PF belikhangelelwe ukuhlangana lihlela ukuluhlu lwendaba ezizahlaziywa kulo mhlangano owenziwa ngomnyaka. Lo mhlangano ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Ukuzavunyelana emhlanganweni wanamhla owepolit bureau kuzaphinda kuhluzwe ngelinye njalo idale ele-central committee yeZANU PF andubana kube yizihloko zendaba ezihluzwa emhlanganweni waseGoromonzi kusasa. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba izolo ukubana ibandla lakhe lilungiselele okweneleyo umhlangano walonyaka okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa okuhluphayo eZimbabwe okugoqela umumo womnotho welizwe ezombusazwe kanye lokuhluphayo ebandleni lakhe. Lo mhlangano okhangelelwe ukungenwa ngamalunga eZANU PF angaba zinkulungwane ezedlula ezinhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguPraxedis Jeremiah.
Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. zokukhuphulelwa indleko zokuthatha ingwalo zokuhambisa ezama-passport. Thumelani text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezemelika ngamafitshane. Ngemva kokuba abebandla lama-Democrats khonapha eMelika sebethule umbiko wokuthi kumele umongameli Donald Trump akhitshwe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment, yena wazise umhlangano we-rally awenze esigabeni se-Pennsylvania ukuthi abakwenzayo yikudlalisa isikhathi ngoba kuzamenza avotele njalo ngabantu abaningi ngomnyaka ozayo. Edolobheni le-Mexico City, umeli we-Melika kwezokuthengiselana uRobert Laitsa olobelane isivumelane lomsekeli wenhloko kahulumende yakwale Canada uChrystia Freeland nomongameli we-Mexico sokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe amathathu ese-United States Mexico Canada Trade Agreement. Amadolobha amabili abedolobheni le-Jersey City esigabeni se-New Jersey avuke ubhova adubula abantu evinkilini. Abantu lesizalwane sesi-Jewish esigcine sidutshulwa abulawa ngamapholisa ngemva kokuba edubule abulala ipholisa elilodwa labantu abathathu. Ababeyizifundi zesikolo seKohole Primary esisemaPisa eMathebeleland South bathi baqoqa ukudlala ikhefu lekhisimusi bezingela usizo oludingeka kwintuthuko yalesi sikolo. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Ngalesi sikhathi iningi labasebenza kwele South Africa sebebhekise amabombo ekhaya kuya kudla amakhumukhumu lesihlobo labangane abakhula befunda esikolo seGohole Primary baphakathi kokuzingela usizo lokuthuthukisa isikolo lesi. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeGohole All Students Association, uMnumzana Mbekezeli Moyo, uthi abafundi bakulesi sikolo bahlupheka baze baswele ngitsho lezitulo lamatafula.
Sakubona kubalulekile ukuthi sibe nenhlangano efana layena leyi encedisa abazali, incedisa abantwana bethu abafunda esikolo esafunda kiso thina. Thina zange silithole ithuba lokuncediswa ngabantu, kodwa sizama ukuthi sithuthukise isikolo sethu ngokubona ukusilela kwezinto uhulumeni ngendlela asilela ngakhona ekuncediseni esikolweni.
Unkosazana Edlove Sibindi laye owafunda kulesi sikolo uthi uncedo abaludingayo lugoqela amabhuku okubala, isamende sokuvuselela izindlu zokufundela, imali yokwakha iofisi, ucingo lokuvikela isikolo lesi, kanye losizo oludingwa ngabafundi abahluphekayo.
Into eyangithinta kakhulu ukuthi ngikhule ngaze ngafunda isikolo ngaze ngaqeda, ngingazange ngibone ikhompyutha ngaze ngayibona sengimikhulu. Kodwa ngazitshela ukuthi namhlanje lo osemuva kwami ngiyafisa futhi ngiyathanda ukuthi engahaduli kulokho engidlulekile, athole imfundo engcono okudlule yami.
Ngakwelinye icela uMnumzana Bhekizwe Xaba Ncube ukuthi bona njengabafundi abadala sokukunengi asebekwenzele isikolo sabo. Lokhu kugoqela ukuthengela abanye abantwana ama-uniform, amabhuku okokubhalisa, impahla zemidlalo yenguqu, le mpahla esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini.
Cabangela ukuthi ngalokhu kuhlangana esikwenzayo sizaba nawo ama-president azophuma esikoleni leso, nama-corporate leaders azaba khona esikoleni leso, nama-community leaders azaba khona esikoleni leso, ngoba bonke labo bantu ukuze babe effective ku-community sidinga ukuthi labo bantu babe befunde kahle i-primary education.
Lesi sikolo sakhiwe ngo-1954 kanti abafunda khona kudala laba bathi bafuna sibe ngesinye sezikolo ezibatshazwayo kwele Mandebeleni. Bathi ngokuthola uxhaso lweneleyo lesi sikolo sizokhanga ababalisi abawaziyo umsebenzi okuyinto ezakwenza impumelelo yabantwana ibe mihle kubacandele ikusasa enhle. Lele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Uhulumende uthi abahlala emazweni sebezahlawula amakhulu amathathu amadola emelika 318 US dollars ukuze bathole ingwalo zokuhambisa zamapasipoti amatsha. Uhulumende uthi uhlele imbadalo ngoba izaphathisa ekuthini amapasipoti lawo aphume ngesiphangiphangi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane umnumzana Khumbu Mlilo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngiyizwisisi le ndaba yamapasipoti ukuthi aba yi-300 and something amapasipoti, ordinary pasipoti. Iyaba ipasipoti enjani leyo e-300 and something? Iyabe isile visa ye-Australia, America, Canada, or iyabe isinjani? Ipasipoti enjani ebiza kangaka? Lapha thina sise-UK, lapha ipasipoti i-£75. I-powerful passport e-United Kingdom, £75. Kukuthi i-passport yaseZimbabwe ibe yi-300 and something, ilani engathi. Ikupanisha abantu for nothing. Lokho angikuzwisisi ukuthi i-government yeZimbabwe i-calculator kanjani izinto zayo.
Manje ngokubona kwakho, baningi yini abazayihluleka ukuthi bebe lawo ama-passport aweZimbabwe behlale emazweni?
Kakhulu mnumzana, baningi kakhulu abazayihluleka. Cabanga nje kulabantu abaseBotswana, kulabantu abakubo Mozambique, South Africa, ukutshintsha i-rand to US dollars kuyakhosta kakhulu. So kuzabanzimela laba bantu ukuthi betshintshe imali to i-US dollars bedinge i-passport ye-300 and something rand. Imali yakho nambona inengi kakhulu. Even lathi khona lapha sise-UK kuzabanzimela abaningi kakhulu ukuthi bedinga ama-passport. Cabanga nje makuwe ukuthi mhlawumbe ulabantwana limuli lingu-3 lifuna ama-passport, kuba nzima kakhulu, ngeke uyenelise ukukhipha i-900 and something for i-passport kuphela.
Sikhuluma nje bekunjani ukudinga i-passport yeZimbabwe khona ngapho eBhilithane?
Kuvele khona kuyi-headache ngokwakho, kunzima kakhulu. Mina sengayizama ngayiyehluleka, sengayizama kaningi kakhulu. Kuvele kuyi-headache, vele itholakala nzima, itholakala. Angazi mhlawumbe bakhona abake beyithole, mina sengazama kaningi, vele befike bentshele izitori ezingacaciyo. Akula nto e-straightforward lapha e-embassy yase-UK.
Umnumzana Khumbu Mlilo, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. ELeBotswana lithi inkomo, imbuzi kanye labo babhemi abedlula inkulungwane kwajontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube manje. IBotswana ithi siyengeze inani lamapholisa emngceleni leZimbabwe, njalo amazwe amabili azaqhubeka ikhulumisana ngalolu daba ukuze kutholakale amacebo okuqeda lezi inhlupho. Intathe izindaba eStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezomvikela kweleBotswana umnumzana Kagiso Mosi utshele idale lephalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. Kusukela ngomnyaka ka-2015 uthi inkomo eziphose zibe amakhulu ayisishiyagalolunye, imbuzi edlula ekhulu kanye lamadonki aphose afika amakhulu amabili kwantshontshwa kwasiwa eZimbabwe. Utshele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labeZimbabwe phezu kwalolu daba, ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo, umusi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhekane lalolu dubo seMabolwe engumlimi umnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa, ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of these people they rely on this.
Abalimi abaningi baphila ngezifuyo, ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba, ngoba lungagcina lumemetheka lusiba ngokunye.
Because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe, ngoba ludala ukufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe omabili. umnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esinzela esigabeni semnceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshwa kwesifuyo selukhathazile njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha, uthi ekucineni kuyacina kuganyulwana sibili.
Umnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabron laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kule Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi-1000 lembuzi lamadonki kutshontshiwe kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimela isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo esebhobhiro, umnumzana Lucas Taulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumgceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libhahile besithi nabo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababona ezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba kumhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulon kwele Botswana.
Themba liukholisile liuzwa ukuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lanamhlanje. Abenhlanganiso ebona ngochola amabele eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi bazakhweza intengo yempuphu kusasa ngoba uhulumende lokhu engakabaniki imali abathembisa yona ukuthi bayihlise. Olivalelisayo ngosithandekile ngikho napha eWashington DC.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.